Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Monzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections obobulawayo.
Ilanga lalamhla sizobika formala ukuthi the alliance is alive and kicking.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula namhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imchaqana yabo bebuyele kubo.
Sicela igovernment yethu enforce ama laws wethu o immigration, ba controle immigration. There is because nenkinga, we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ungapi? Abantu bakhala ngezano njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni. Yikho ke kangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo. Kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Douglas Monzora namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by-elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni yamazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano yisiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxusiwe. Asizweni umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri ubesemaswingo lapho ahlanganele labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama-by elections. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamantshi namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsayi Mahere ulobe enkundleni yebulenjini ye-Twitter ukuthi abatsha bebandla lezanu PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini le-Hillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadlanga nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidlamalahle sithi azafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathele imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebexotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba wokucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadingi amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela i-government yethu enforce ama-laws wethu or immigration ba-controle i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabe betshengisela laba umnumzana Mario Khumalo utshele Studio 7 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imithetho like haya yes. Akwazeki ukuthi siwuphule umthetho ngoba masiyenza izinto siyabika sitshela amaphoyisa kodwa abe khona nehoma feze bekhona so akusukuphula umthetho lowo.
Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka zindawo loba sekuchisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho lodlakela.
Okuyikhona esixabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufaka ezandleni uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bawakhuphe ezindaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongowamaphoyisa kanye nongaza oka-Department of Home Affairs.
Izolo umphathi ntambo gatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekicele ukwazisa amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele kungena esitolo ebuza abaqatshi ukuthi baqatshe obani. Wathi njalo bekele uhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba ama-passport ngoba lokhu akukho emthethweni. Namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi. Ngemesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osokubangele iningi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa. Abazithi yiDonetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swins weBelgium unqobile kwimidlalo yokutshelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamashumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende elokuvula imingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqelele South Africa leBotswana. UMnumzana Collins Bandwe isakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvula kwemingcele.
Thina lapha siseduzane le mingcele njengabo Botswana eSouth Africa, abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale. Kubese kusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba. Kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokho. Inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi eminyindeni bisidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu.
Kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imuli ziphile kahle. Eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusing uthi uZulu sezavakatsha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbuya ngaphi kuyazihambela uhambe ngepasipoti yakho kulokuqumela ngeganga. Labantwana, izihlobo, abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ilungelo lokuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe. I-COVID ibivale yonke into. Lempahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
UMnumzana Vusa Nkala wegungu kwaNdla South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kukhuthaza uZulu uthi ayehlaba iJackson ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa kuyokuchapha kube yinto enhle kakhulu lanamhlanje kuyinto enhle. And ngibona kuza kukhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo mbona ngani abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha imingcele ngabahlatshwe le-Jackson njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja luzulu ezansi emandebeleni ukuthazwa ukuthi ayibhalisela ukuvota. Lokhu kulandela imbiko eveza ukuthi elezansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha eMadobo Youth Development Initiative ukuthaza ontanga kanye lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota.
Kunje kathesi kule mobile registration ekhona, siyasifisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhanyelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise.
Izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo eMatabeleland North zilakho uqunywa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mube.
Lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampawa fukembula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe, lamlela mshweshwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngalithona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithonele indaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyakubingelela Gande labalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa. Ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani?
Yeah, hayi, siphakathi walukhetho, ulungiselelo lokhetho lwe-by elections. Phezu kwalo sibili, ubunzima sihlangana labo obuthile. Amapholisa ayasincitshi imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings, bafika ngayo i-coronavirus leyo. Kodwa-ke hhayi, siyaqhuba ama-door-to-door campaigns siyawenza, lama-meetings, ama-small meetings amanye siyawenza. Udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile. For example, sisiya kwenza i-60th birthday yezapho, sancitshwa imvumo. Sancitshwa imvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi siyenza ama-meetings after that, after the 60th birthday attempt. So udubo lukhona, kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo, one way or the other siyahlangana labo. Okwekothuselwa-ke sile case, ama-case kumbe 1 or 2, sile case esilalatshane okuke wayethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha. Asikayifika khona, angila siqinisekiso lakho, kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi ukuyavakatshelwa ngabantu ruling party izano, bamethusela ukuthi kachiyane lento izezapho. Kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa, noma singakhankaseli ama-by elections, sikhankasa nje in general, bekungani kuloku ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bechiyane lento zezapho. Kodwa-ke hhayi, abantu abazange bayethuke, baqhubeka besebenza.
Sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, kungani uluhlu lolu aluhambi kahle, kukhona okungani sokutholakele, lina lithi ningakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll?
I-voters roll eZimbabwe ivele ihlezi ibolile. Izeki eyi-responsible ngento lezi icontrolwa ngabamabutho amamenemene ehulumeni. So akusimangalisi ukuthi kuthiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivote lapho abangavoti khona, le nto ezinjengazenezo. Kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izano ilesi lesiko lokuqila, usiko lokuriga unwabo, ingwe kayizintshintshi mabala, hlala njalo. Kodwa akutsho ukuthi nxa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi, sizaquma kuphela kunjalo. Sizalwisa ukuthi izeki tshintshe ukwenza kwayo, imithetho iguqule le eyokuvota, silwisele kakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe. abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele hayi akusethusi lokho kodwa siyalwisa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungeke uhlale kunjalo 42 years isinde kakhulu kambi kumele into isiqalise ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe Studio 7 ukuthi ngikhulume labalaleli ngiyabingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke eMzimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by-elections kaMarch sile themba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councillor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo sile themba akuso sifiso sodwa kodwa sile themba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu abantu bayenyanya izano kathesi okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo ungabe lapho siyakhona ngabe ungapi abantu bakhala ngezano lobubi bayo njalo bayatsho lokuzimisele ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni yikho-ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by-elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubona nayokhathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilala
siyabonga Chris Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Lawrence Vanta oweqembu umkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami ngingu-Lawrence Vanta ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works eliku-e-square enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa ngilokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kusho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ungowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba wapi lawaphi amazwe?
Ngekhaya emuleni kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi sengenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egoli uyasebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Ngabacela ukuthi bazali ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Abangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuperforma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, o-Russia, o-Germany, o-Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, o-Taiwan. Ha, kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sekulukungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu. Into yenza inhle ngembiye lama videos ngezinto esizenzayo mbiye bafakele lapha bebone ku TV abathola abanye sebehlengezele inhlinyembezi lokuthi hayi into lengiyenzayo into enhle kakhulu lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngapi kumbeni ngapi loba mbuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini bayangizwisisa bayangisekela loba lapho kuyabe kububi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngoba umsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke kulezi khathi zokuthi uyakuthule kodwa ke bangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze kwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali. Isifiso sami engilaso ukuthi kuyayenzeka ngeke ngingene even emathebelini ezikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko la ngemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha uyi-best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama-arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu. Yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebalisele bosichikicha, umdadada, amantshomane, osana. Asingabala eminingi kakhulu, kodwa lale esikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona-ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase-primary school. Lapho engajoyina khona i-drama club, sasihlabela, sigida, si-ekta. Njalo kwakulama-group afana labo sadalala, yibo besivakatshele ezikolo sisafunda. Bebeyenza khona lokhu futhi esasikwenza ama-drama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda secondary yami, sengilalela manje sokulabo iyasa. Ngazwa ngithola ukuthi yinto engizithandayo, kodwa-ke ngizaqonda ngaphi. Ngase ngithola umama utholakele eNdlovu ongiyowangihambisa kuntombi somqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda-ke. Ikho bengaqala khona ukungani ngiyacupha-cupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi somqangala kungo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini emkhathi. Kuthiwa kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ngihlabela, ikugida, iku-ekta, iphoyemu, kuyafundiswana-ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzwisisana. Siyimuli, njalo lapho oyenza khona iphutha, mbu lapho yohluleka khona, bahlala bekhona. Hayi, yenza so. Nxa sungani sulahleka, hayi, uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami. Yikho lakathi esingithola i-nomination enama award, which is a national event. Nokujabula kakhulu, and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi langomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le-best dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections kobulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxele umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, yena uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.